Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 Ntulikazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthatha umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamunicipality weHarare ezijiyeneyo zifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu owe-SADC Summit ozaqhutshelwa kuleli dolobho ngenyanga ezayo.
Sisebenzisa i-hip hop ukukhuluma ngokuthuthukiswa kwezigaba sengathi khona i-community development lokuxazululwa kwezingxabano emphakathini, conflict resolution.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe simanyana labenhlanganiso yokulibazisa uZulu ngomculo lemigido eJibilika Dance Trust ekusunguleni uhlelo lokufundisa abacili bengoma somdumo we-hip hop eZimbabwe.
Abaningi kade besehluleka ukuthi bavule ama-accounts e-bank. Sokuzabanzimela kakhulu.
Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bavalelwa phandle kokusebenzisa omakhalekhukhwini, ikakhulu labo abangela maphepha aqondileyo awukusebenza lokuhlala kwele Botswana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende obikwa esethethe umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamunicipality weHarare ezijiyeneyo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu owe-SADC Summit ozaqhutshelwa kuleli dolobho ngenyanga ezayo. Uhulumende uphinde walaya abanikazi bezakhiwo eseduzane lemigwaqo kuleli dolobho ukuthi kusiyafika mhla ka 31 kulinyanga babe sebelungise kumbe ukulolonga izakhiwo zabo zakhangeleka. Umhlangano weSADC uzaqhutshwa kusukisela mhla ka 14 ngoNcwabakazi usiyaqhutshwa mhla ka 18 ngenyanga efanayo. Lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azathatha khona isikhundla sokuba umgcini sihlalo weSADC. Umnangagwa usanda kukhetha ikhomishini yokucubungula ukusebenza kukamunicipality weHarare kusukela ngomnyaka ka-2017 ngoba uhulumende ecabangela ukuthi ikhansili le iphatheka kumisebenzi yenkohlakalo. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume ukuvumile ukuthi zikhona inhlelo zikamunicipality wakhe eseziphethwe nguhulumende esithi lokho kuvamile nxa kule mihlangano emikhulu efana lowe-SADC lo. Abesigodlo someli weMelika eZimbabwe bamanyanela benhlanganiso yokulibazisa uZulu ngomculo lemigido eJibilika Dance Trust ekusunguleni uhlelo lokufundisa abaculi bengoma zomdumo owe-hip hop baseZimbabwe. Indlela zokusebenzisa lomculo ukumelana lengxabano, ukufuthelana kanye lokuthi abakulumsebenzi bathole inzuzo bephakathi komsebenzi lo bewuthatha njengebhizimusi. Abangene emhlanganweni wemfundo lo obizwa ngokuthi Next Level ozaqhutshwa ngamaviki amabili eHarare bemukele ngenjabulo loluhlelo besithi bayalijabulela leli thuba lokuzilolonga lokucijisa umsebenzi wabo ekuculeni i-hip hop. UTobias Mudzingwa usethulela loludaba eseHarare.
Osebenza esigodlweni someli weMelika eZimbabwe umnumzana Butholezwe Nyathi uchasise kabanzi ngaloluhlelo olusungulwe namuhla eZimbabwe College of Music eHarare.
Okubalulekileyo ngohlelo lolu ukuthi sisebenzisa i-hip hop ukukhuluma ngokuthuthukiswa kwezigaba sengathi khona i-community development lokuxazululwa kwezingxabano emphakathini, conflict resolution. Sokusiba njalo lenye injongo nhloko yokuthi sixoxe ngokuthi kathi ontanga bangaphila njani ngomculo we-hip hop.
Kunabaculi abazingcitshi abane abavele kwele Melika ukuzofundisana lalabo abasachathukayo kwezokucula ingoma zinye abaseZimbabwe, ikakhulu abasakhulayo. Omunye wabane laba yena oyingcitshi ekugideni ingoma zomdumo we-hip hop, uLady Beast, ukhuthaze abesifazana ikakhulu abasakhulayo ukuthi labo bengene kulumdumo ngoba kungabanceda ngendlela ezehlukeneyo.
If you consider yourself to be an artist or a dancer.
Abanye bayayanyeka ukugida kodwa lokhu yikuhlalela isipho sakho. Ukugida unceda ekuthini awucabangi okunenginengi njalo kuphathisa imizimba yethu ukuthi iqine. Ngikhuthaza omama namankazana ukuthi bengesabeli khatshana.
Osakhulayo wakobulawayo ocula i-hip hop owaziwa ngokuthi nguPrince naye uphatheka emhlanganweni wemfundiso owe next level. Yena ke uthi uhambo lusaselude ukuze abazali lezigaba bamukele umculo awuthanda kangaka.
Mina I'll tell a personal story. Umasalu wayelalela ingoma zami. Ah no, you know when you told me that you make hip hop, ngangi worried. But when I heard ingoma zakho, I heard uthi you don't do it like the rest of the people. So she actually gave me advice. Wathi mntanami ungayenza ama drugs.
Omunye njalo odabuka kobulawayo okumsebenzi wemigido etshiyeneyo uVanessa Nyoni naye okade ekhona namhlanje uthi uyalithakazelela leli thuba abalitholisiweyo ukulolonga amathalenta abo.
I program lay iyasinceda kakhulu because iyasihlanganisa nama artists. I am hoping that I do projects with them. So I ngiyabonga sibili project lay iyasinceda kakhulu. I art iyasikhipha izintweni eziningi ezinto. For example doing drugs, alcohol abuse iyanceda lami uku inspire abanye like a younger generation from me.
Kodwa abanengi abangathakazeleli ingoma ze hip hop besithi zikhuthaza ingxabano njalo zilenhlamba lokuncindezela abesifazana lamantombazana. Kodwa okhokhela inhlanganiso yeJubilee Dance Trust umnumzana Plot Marco uyakulandula lokhu esithi kuningi okuncomekayo okutholakala emculweni wehip hop okugoqela inzuzo eziphilisayo kanye lokulondolozweni kwelungelo loluntu. Amazwi kaMarco agcizelelwe ngumculi olodumo umnumzana Albert Nyathi othi abaculi abaletalenta lokucula umdumo wehip hop bengalaleli ababadonsela emuva.
Ngobi artists about also in market. So all in samba, vele, it's going to get a different market from the others. And we are going to go vele on a sari uretio, but there is a lot of samba. But there is a lot of club. It's okay. Ngobi le audience yayo.
Ingcweti ezine zomdumo we-hip hop ezivele kwele Melika ezikhokhela umhlangano wemfundiso lo ngabathi uLady Beast, uD1, uNick Neutrons kanye loCartridge Rao. Limfundiso ibikwa igoqela konke okuphathelane lomculo owe-hip hop kanye lokuthi abaculi abalesipho sokucula lokugida bangaziphilisa njani kulumsebenzi. Mhlaka 19 walinyanga kuzaqhutshwa umdlalo wokuphetha umhlangano wemfundiso owe-next level eHarare. Lapho abaphatheka kulolu hlelo lwamaviki amabili bazaba lomdlalo wokucula lokugida betshengise ubungcitshi babo phezu kwalokho abakufundisiweyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bazithole sebevalelwe phandle kokusebenzisa umakhalekhukhwini ikakhulu labo abangela maphepha aqondileyo awokusebenza lokuhlala kwele Botswana. Lokhu kulandela ukwethula komthetho wokuthi bonke abasebenzisa umakhalekhukhwini kumele babhalise ama-SIM cards abo ngokusemthethweni i-Know Your Customer besebenzisa incwadi eziqondileyo ezifana lamaphepha awokuhlala noma owakusebenza kwele Botswana. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Iningi labadabuka eZimbabwe kakhulu abangela mvumo yokusebenza lokuhlala kwele Botswana baphakathi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu abaqonyelwe ukusebenzisa umakhalekhukhwini kwele Botswana ngoba bengabhalisanga ngesikhathi kufika usuku lokugcina lukamhlaka 30 Nhlangula. Ikhomishini ebona ngeziqondiso zomthetho okusetshenziswa kwabomakhalekhukhwini eBotswana Communication Regulatory Authority kumbe iBOCRA yayethule isiqondiso sokuthi abantu bonke babhalise inombolo zabo zikamakhala ekhukhwini okusemthethweni. Kodwa baningi abantu abaficwe ilelo langa belokhu bengakabhalisi kakhulu Zimbabwe abangala maphepha okuhlala umbu kusebenza kule Botswana okusho ukuthi bahle baqonyela ukusebenza umakhale khukhwini abanye njalo bagcina imali zabo kumabhanga ngaphansi kwamankampani abo umakhale khukhwini imobile money ngakho abasenelisi lokufinyelela lezi zimali umnumzana Cosmos Sibanda odabuka kwele Zimbabwe uthi noma kubuhlungu okwehlela abanye bakhe uthi kodwa umthetho ngumthetho kumele ulandelwe
yona izimi indaba ye KYC kodwa kola ngendlela kule singakwenza umthetho ngumthetho nje kumele siulandele ngoba kuzubekwe kwabe kukhona ukuzama ukuqondini nasizazama ezindlela esingaphila ngazo ngoba akakushalenjeki
iCommission yeBokra ithi ubani lobani ofuna ukusebenzisa amakhale khukhwini kumele abhalise lezi nombolo okusemthethweni abeBotswana kumele basebenzise isithupha ukanti abokuza kumele babe lencwadi yepassport kumbe amaphepha okuhlala kumbe lokusebenza eBotswana umnumzana Ntokozo Thebe omunye njalo odabuka eZimbabwe yena uthi ilizwe lelizwe lemthetho yalo kodwa kuzaba lokulahleka kwebhizimusi enengi
imithetho ngezindawo ngezindawo kwenzakala ngendlela abafuna ngakhona kodwa in the standard of communication namboni ngani layo ibhokra ngokwayo kahle kahle ngingagunguluzi kumbe ngingagudla iguma izalahlekelwa ibusiness
uThebe uthi njalo imithetho le noma nje iqondile ilakho ukubona abantu bekhetha ukugcina imali ezindlini
abaningi kade besehluleka ukuthi bavule ama-accounts ebank sokuzaba nzimela kakhulu ngoba imali yokubana beyigcine mboni ngani uhulumende ngokwakhe yemiqobo lwakhe kuzamela ukuthi izinto ezifana lelezi azigcinisise ngoba imali yakhe it will not be in a circulation ngoba abantu sebezayigcina ezindlini
umnumzana mkhululi moyo ohlala eGaborone utsho umbono wakhe phezu kwalolu daba
asila maphepha akwanileyo iningi lethu so uthola ukuthi ukuregister ngale kuyahlupha nxa kungela maphepha akwanileyo so abaningi vele bavalelwe ama-sim card asuspendile Orange man ke bangaba lomnye ufowethu lapho omunye la isibili hayi imali yonke bayivalele phakathi imali isibili ngantide xaxa sibili imali eningi
ibhokra iqume abantu abedlula ingxenye yesigidi i-600,000 ukugoqela ezalwane zaseBotswana ebezikade zingabhalisanga inombolo zawumakhale khukhwini okusemthethweni kufika umhlaka 30 wenyanga edluleyo kodwa abalamaphepha aqondileyo bangabhalisa ukuze bathole ukusebenzisa njalo kwenombolo zabomakhale khukhwini ibhokra ithi uhlelo olwenoyo customer indlela yokuthi uhlale kulomzi lokuthi kwaziwe ukuthi ngubani osebenzisa inombolo ethile kamakhala ekhukhwini funa kube lokudalwa kwecala kusetshenziswa leyo nombolo ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Odokotela bakhuthaza abazali abalabantwana ababulawa ngumkhuhlane we hernia lo zulu nje ejikelele ukuba bayedinga usizo ezibhedlela ngoba umkhuhlane lo uyelapheka. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abezempilakahle bathi kulabantwana abaningi eZimbabwe abahlaselwa ngumkhuhlane lo wona oziveza ngendlela ezichiyeneyo ezigoqela ukuvuleka kwenkaba lokuphumela ngaphandle kwezitho zangaphakathi ezifana lamathumbu imikhakha yalomkhuhlane emibili evame kakhulu kuleli iingual hernia leumbilical hernia yona elatshwa ngokuhlinza isigulane isejari kulungisiswe lapho okuyabe wonakale khona kodwa umuntu engaphuzelwa ukuhanjiswa kubodokotela ulakho ukufa nangu udokotela wethu Ndebele
yena iyenzakala endaweni ezijineyo yakwanisa ukwenzakala esibhonweni kwanisa ukwenzakala enqulwini kumbeni phakathi laphakathi kwesisu kusehla kusiya phansi so ihernia kuyikuphumela phandle isikhathi esiningi kuyabe kungamathumbu endaweni lapha angafanelanga abe khona. So kusiya ngokuthi kuphume kwabanjani. Nxa ephume buyela ikakhulu enkabeni, akusonto emangalisayo. Umntwana nasamncane siyamelela athi angakhula, nxa kulokhu kungavalekanga kube sokuvala.
Loba nje isifo lesi sivame kakhulu ebantwaneni, silakho njalo ukuhlasela abantu abadala, uqhubeke echasisa uDokotela Ndebele.
Ungakhonzelwa ukuthi umuntu azale lakho kumbe inxa umuntu ephakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo kuyenelisa ukuthi kube lehernia. Especially ebantwini abakhulu kuyabe kuphakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo nxa kungayisiwe leyani ukuthi umuntu wazala layo. So yelatshwa ngokuthi isikhala sakhona sivalwe nge-operation.
Unkosikazi Sinothile Nkiwane uthi ulendodana eyelatshwa lomkhuhlane.
Sihambe impilo wahlinzwa usedlala kuhle labanye, ngoba ngesikhathi evuvukile enkabeni wayekhala kokuphela kungasaphileki. Ngikhuthaza omama ukuba bedinge usizo usasemasinyane, baye esibhedlela hatshi ukuhlalela umkhuhlane.
Omunye oke waba le henia kodwa welatshwa wasilwa ngumnumzana Nkululeko Mguni.
Ngo-2019 ngahamba ku-operation eyi-right inguinal hernia. So ungathi ngivuka ekuseni ngisiyachitha amanzi, ngabona ngile bhundu ngaphansi kwesisu. Ibhundu lakhona lingekho buhlungu, but kwakuyinto eyayingajayeleki. Vele ngahle ngahamba ekliniki. Ekliniki basebengirefe empilo. Empilo ngale basebengitshela ukuthi i-right inguinal hernia, ngasengibhukha for i-operation. Basebengichasela ukuthi umhlobo we-hernia lo engangilawo amathumbu ayabe ephumile, isake lihlukanisa amathumbu lebladder lalidabukile, so amathumbu ayesethutshile layasebhokokile, sesebhokozile laphana aphumela ngaphandle. So yiwo ayekhanya like elidumbu.
Odokotela bathi kumele abantwana bahlolwe sonke isikhathi ukuze baphanyiselwe ukwelatshwa nxa uthe watholakala lumkhuhlane. Ukwelapha isifo lesi eZimbabwe kubiza amadola aseMelika aphakathi kwamakhulu amane kusiya kwayisithupha, i-US 400 kusiya ku-US $600. Ngenxa yokudula kwenhlawulo le, ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luvame ukwelapha abantu mahala, lusebenza lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-Q Zimbabwe, iZimbabwe Medical Association kanye logatsha lwe-United Nations olubona ngenhlalakahle yabantwana olwe-UNICEF. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kweziphathelane leMelika, inani lamalunga ebandla lamaDemocrats akhuthaza uMongameli Joe Biden weleMelika engumkhokheli njalo waleli bandla ukuthi ayehle esikhundleni sokuncintisa kukhetho lokudinga uMongameli welizwe oluzaqhutshwa ngoLwezi ngoba eseluphele liyanda. Laloba kunjalo, kuleyinye inkokheli yebandla lakhe elokhu imsekela. Lokhu kuza kulandela ingxoxo-mpikiswano ayenze lozancintisa kulolu khetho emele ibandla eliphikisayo elama-Republicans umnumzana Donald Trump. Singabona uBiden evuma ukudedela komunye na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kweleMelika.
Eqinisweni uBiden nguye ozizwayo umzimba wakhe ukuthi umi kanjani. Ye, siyazi ukuthi bakhona bathi kudebate leyana esayibonayo kazanga aperforme kahle. Kodwa ungananzelela lakho bakhuluma bekeyetha ngoba akusikuthi debate yonke ngokubona kwami wahluleka. Mina ngibona ukuthi kwaba nephutha elincane engeke uze ukuthi idebate yonke was a failure. So yes, ngiyazi ukuthi ama-Democrats amaningi akomplainayo ungathola ukuthi ngabantu abana abaya ku-re-election ngo-November, and I think ukuthi i-concern yabo siyayizwisisa. Of course akusik ukuthi sithi abakukhulumayo i-nonsense, kodwa okusalayo ukuthi uBiden nguyinkokheli ye-Democratic Party, and right now nguye inominee, bayenza ama-primaries and wawina uBiden.
Kodwa daba lolu alusoze luphazamise na umkhankaso wakhe?
Well, umkhankaso wakhe uhamba kahle ngoba nanku siyambona uyawenza amarali uyakhona uyakwanisa ukuthi akhulume clearly uyenza ama-interview the media so wenza konke okufanele akwenze ukuthi umkhankaso wakho uhambe kahle ishile age mina ngoba angiboni umahluko omkhulu phakathi kwakhe lo Trump in fact bajiyana neminyaka emine nje kuphela so as long as uBiden yena umzimba wakho ewona uvuma and njalo lathi sibona ukuthi uyaperforma asingeke siye ngalokhu okwenzakala ku-debate bese sithi yikho okuyi-measure of isimo sakhe
singabona na udaba lolu olokuthi asuswe laphana kwabancintisayo lusiba ludaba olwamukelwa ngabaningi na olungenza ukuthi agcine esesunduzwa ngabaningi sibili
kumele also sinanzelele ukuthi abantu abaningi abathi uBiden makasephe down ungathola ukuthi labo ngabantu abanama-agenda esayidi nabawaphushayo okubalulekileyo yukuthi ma ufika unovemba ngesikhathi sokhetho i-America kumele i-decide whether ifuna i-democracy iqhubekele phambili ngokuvotela uBiden noma bafuna ukuthi i-dictatorship ingene e-America ngokuvotela uTrump so at the end of the day mina ngithi abantu yibona abazothatha ukuthi bafune i-America enjani hhayi okokuthi hhayi uBiden asimvoteli ngoba usegugile that mina ngibona lokhu kuyi-relevant it has nothing to do with what is happening elizweni la
umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala khona lapha eMelika esilandela ezombusazwe ubesecingweni le-Studio 7 eseVirginia khona lapha eMelika sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumele yona nge-WhatsApp.
Litshona njani baba Dube, litshona njani? Hayi, mina ngiyaphila ngongwenya lo elikhuluma layo. Ngikhuluma manje ngiseGaborone. Ngokuzalwa ngizalwa elubimbi. Ngokuyakha ngiyakhele eChibila ngosobhuku uTylos phansi kwenduna osinamagonde. Ngizama ngwelo okhulumayo hayi abaningi bayamazi eChibila laphana. Kule ndawo leyo wabudube esithesa engayizwa lapha eyomfundisi lo othiwa ngowe-chop-chop lo owe-chop-chop hhayi umfundisi lo into ayenzayo ingathi ayikho right babudube iqiniso lihle vele abamaziyo uma ungabuza imbali yakhe from edongamuzi laphana dongamuzi lubimbi siyadindi ngale hhayi vele kanye ngathi intanga ezincane aba o-small penti uyabathanda kakhulu ubathanda kakhulu so ugcina sethethisisa amabandla uyabona ugcina sethukisa amabandla ke akufanelanga abafundisi benze ngaleyo ndlela ma kuthiwa ungumfundisi ufanele eziphathe ngobufundisi bakhe siyabonga-ke engingakhohlwa-ke ukubingelela imuli yami unkosikazi wami engithandayo unamangwe laphana umama kama-twins ngiyabonga mama inkosi ibe lawe lapho khona lami hhayi ingigcinile lapho sizabuya sihlangane nje emalangeni khonapha emaduzane yey umqando kuphele kutswana bakithi asimqando lowo makristu amahle
sanibonani sanibonani linja hlobo yayisiyayizwa indaba yamasosha lawa awezano lama-president akhona lawa afuna ukuzifaka ezikhundleni thina sisafuna ukwazi lokhu okwamasosha afuna upresident nalokho ukuthi upresident uyashiya kashiye asafuna ukwazi thina sifuna ibandla lonke leli elibusayo lona lelo elezano liphume asisalifuni noma kungaphuma upresident lobusayo kwangena omunye ezilongo sasey'bandla lela alukho utshentshe uzoba khona sikhathele ngaleli bandla elibusayo indaba yokuthi khona manje amasosha akhona abulala abantu amaphoyisa abopha abantu ashaya abantu ngento e-wrong ngoba kulilona lelo ibandla elibusayo bawubuza le abanye bathi hhayi thina yeyindaba zamapoyisa thina si-right akunamthetho abantu bahlukumezeka elizweni akunaprogress ngelizwe so cela ukuthi ibandla leli elibusayo yilo esingasalifuniyo hhayi ukuthi upresident ibandla elibusayo asisalifuni ngeke sesilivotele futhi ma ukuthi usokufika isikhathi samavota kunamntu esizomvotela asilifuni sifuna ibandla elisha elizobusayo elizwe leli lithuthuke
basakazi bakastudio 7 linjani hayi thina siyaphila siyalithanda kakhulu lina lesisakazela emsakazo yenu Hayi la manje umbona nyana nje omncane la. Hey, thina lati lapha sithole nzima esikolo semadugonye la. Angazi ukuthi kumbe asisuswa seZimbabwe kumbe uhulumende, silomunye uhulumende ongayisiyo waseZimbabwe angikwazi ngoba hayi sithole nzima siqotha abantwana every day. Angikwazi kungabe education bona bathi uright yini. Isicela lati lisinika ama phone number yabantu be education sike siqophe labo ngendaba yesikolo semadugonye. Ngiyacela mpela siyabonga.
Studio 7, injani? Hayi, thina siyaphila ngaphenkayi. Ya, thina silohlupho lapha. Sake sezwa ukuthi uhulumende uthi abantwana bengaxotshwa ezikolo ngenxa yama-school fees. Thina esikolo sethu lapha abantwana baxotshwa every day, bayaxotshwa abantwana babafundi. Sebeze bekwazi abantwana ukuthi ngemande lange-Tuesday kumele balove esikolo ngoba bayaxotshwa esikolo. Kufuneka imali ezingazwisisekiyo, yedi masitula emota. Abe ufuna imali yaye uthele i-fuel yakhe. Nxa engasela fuel uyaxotsha abantwana esikolo bayabuya lamadola-dola. Kwesinye isikhathi kuthiwe ngamadola amanzi, kwesinye isikhathi kuthiwe ngamadola awamagetsi. Hayi, izinto ezinye eziningi-ningi nje ezingazwisisekiyo ukuthi izimali zangikhona ngezifuneka ngezokwenzayo. Hayi, thina esikolo sethu ngapha enkaya esinqwangombe. Hayi, sithwele nzima bantu, Studio 7 sicela lingenele. Abantwana abafundi bayaxotshwa abantwana esinqwangombe lapha. Sesizinto yangikhona singakwazi ukuthi siyenze njani singabazali. Uhulumende uthi abantwana bengaxotshwa kodwa kwesethu isikolo hayi, umthetho lowo kawusebenzi. Sicela lisincedise bakithi.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lanile lakho ukusithumelela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, fakani isicelo kunombolo zonalezo ezithi +1 202 465 0318. Kudaba lokuzilibazisa namhlanje sihamba lomculi werumba uAndile Dube eleqembu lakhe ele Zwanolo Express Band linsizwa idabuka kwamadlambuze ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa loNtungameli Nkomo oweStudio 7.
Nabalaleli nabalandeli kanye neZimbabwe nje yonke jikelele, ngizolethulela umculo wami bakithi ongakakayi indawo emculweni. Ngiqale ngonyaka ophelileyo ngazorekhoda i-single track enesihloko esithi Isigwili. Thanda ukubonga kakhulu indoda engi-Honest Mathonsi, indoda engisuse phansi yazongishiya lapha engikhona khona. Njengamanje sisendleleni zokuthi sihlele i-albhamu entsha. Uma ngabe inkosi ivuma, ngiyalithembisa izobe ivutha amalangabi. Yeah.
Sibonge uNtungameli Nkomo laphana, lolu daba silidlale ngomgqibelo kodwa saluphinda ngenxa yokujatshelelwa ngabanengi. Lingakhohlwa ku-Live Talk oluhlelo olulandelayo sixoxa ngobudlelwano beleZimbabwe leBrithani lapho kulandela ukukhethwa kukamhulumende omutsha owebandla le-Labour Party. Singakehlukani izihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthatha umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamunicipal weHarare ezitshiyeneyo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu weSADC Summit ozaqhutshelwa kulelo dolobho ngenyanga ezayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguThabo Kancube ngesithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.